okokuqala okuqakathekileyo futhi bengingakutsho lapha ukuthi abantu laba abancediswayo, abancediswa ukuvota, bakhanya lokhu besanda. And kuyasethusa ukuthi indawo zesanda ngoba siyananzelela emuthi lapha i-polling station ningayinye phethe kuphetheni kokuqhuba ukhetho yokutholakala ukuthi on-average kulabantu about 25 abazincedisile. Sise sizibuza ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kahle. Sinanzelele njalo ukuthi mhlawumbe lokhu kungabe kubangelwa ukuthi uhlelo lo lokufundisa abantu ngokuvota, esithi i-voter education, engxenye kungabe kulokunye okungaqondanga kukho kumbe kulokunye okungahanjiswa kahle. Yikho siyakhuthaza kakhulu izekhi labanye babasebenza kundaba zokhetha ukubana ngababambisana ukuze sizame ukuthi sinqobe lokhu kuncediswa. Ngoba nxa abantu sebencediswa vele ekhethweni abusela lokwanisa ukuthi yi-secrecy of the ballot. Okunye njalo esikunanzelelayo ukuthi ama-political parties afanele ukubana afake abantu babo izinhloli zabo ezibakhangelelayo ukuthi ukhetho luhamba njani. But kumabhayi-election amaningi kakhulu nale yemuthi layo, kunanzelela ukuthi ama-political parties kawenelisi ukufaka izinhloli zawo, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bazi ukuthi pho kumele kwenziweni. Kodwa siyananzelela ukuthi hhayi, iZANU-P F iyenelisa sele ukuthi ku-polling station inye ngayinye bafake ama-polling agent lawo.
Kundaba zodlakela-ke lokwethuselwa kwabantu,
njengoba kade sisho, udlakela lonolu luyahlupha ngoba esikhathini esiningi kathesi kalusacacanga ukuthi lubona nangwana mbe umuntu uyachaya kumbe uyethuselwa. Kodwa kwesinye isikhathi nxa ukhangela ikakhulu abantu bona abancediswayo, yikho lapho ucinisa ubona khona ukuthi mhlawumbe lapha kulokwethuselwana okuningi kakhulu la indaba abantu abaningi befisa okuncediswa. Uba umuntu nxa esesaba ukwenza ulutho ethuselwe, ulakho ukuthi ayezinto ezinjalo. Lokuthi mhlawumbe uhlelo olokufundisa abantu ukuvota, esikhathini esiningi izifundo zangikhona sicabanga ukuthi ziyahlolisiswa, zikhangelisiswa ikakhulu yizethu nabanye bayo ukuze babone ukuthi zinginqabela njani ukwethuselwa lokhu.